So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 2 Mpandula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa okhangelele ukuphatheka emhlanganweni we-China Africa Forum ngiyona leviki lamuhla ube lomhlangano edolobheni le-Beijing labeZimbabwe abahlala kulelo lizwe lapho abakhuthaze ukuthi batshale imali zabo ekhaya.
IZimbabwe ibenefitha kakhulu kubudlelwane bayo leChina, njalo leChina ibenefitha kakhulu kubudlelwane bayo leZimbabwe, and silobudlelwane obuhle kakhulu dating back to impi yenkululeko.
AbeZimbabwe abahlala eBrithani bakhuza umhlola phezu kokubulawa kowesifazana ovela ePlumtree unkosazana Zanele Sibanda obikwa egwaze ngowesilisa obethandana layo umnumzana Tanaka Zivanayi owemashingo.
Umntwana ovela esigabeni khona kanye esesibutshane ngaphansi kwendunumbimba emzini wakwamakholo nawayesanda kufika lapha eNgilandi laye ezozama ukuthi azamele abantwana. Ube labantwana bakababili, umunye ole 2 years omunye ole 9 years.
Inhlanganiso yeZambezi River Authority yazise ukuthi isilinganiso samanzi asetshenziswa kulungisa amagetsi edamu leKariba sehlile kakhulu safika ku-8.3% ngenxa yesomiso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla uqhube umhlangano edolobheni leBeijing eChina labeZimbabwe abahlala kulelo lizwe lapho abakhuthaze ukuthi batshale imali yabo ekhaya. Ukhangelele ukuphatheka emhlanganweni weChina Africa Forum ngolwesithathu kusiya ngolwesihlanu kuyona leviki. Ingcitshi zisithi eleChina lincindezela abantu eZimbabwe lisephula amalungelo abo. Umlondolozi Ndlovu usethulela ludaba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa ubikwa echasisele abeZimbabwe abahlala eChina inhlelo zentuthuko eziqhutshwa nguhulumende wakhe. Wasedinga le mbono yabo yokuthi bengaphathe kanjani ukuthuthukisa ilizwe. Usuke eZimbabwe ngolwesine kuviki edluleyo ngemva kokuloba enkundleni yebulenjini be-intanethi ukuthi uhambo lwakhe lweChina ngolokuvuselela ubudlelwano phakathi kwamazwe lawo mabili. Uthe eleZimbabwe lilakho ukuthola usizo kwezamabhizimusi ezokulima lokutshalwa kwemali kuleli. Kusasa umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukuhlangana lomongameli Xi Jinping walelo lizwe. Usethekelele inkampani yamasotsha eNanjing Army Command College lapho afundela khona umsebenzi webutho ngomnyaka ka-1964 lase-One Province lapho okulenkampani ye-BYD Auto Company elungisa imitshina yokwakha imigwaqo. Ingcweti ezicubungula ezombusazwe zithi ubudlelwano phakathi kweleZimbabwe leChina ngabukalethi okubambekayo kuleli ngoba eleChina lifuna ukuthatha inotho kuleli lingalethi okubonakalayo. Enye yalezi ngcweti esebenza lenhlanganiso yemagamba network ngumnumzana Charles Nyoni.
IZimbabwe njengelizwe alilalutho elulutholayo ebudlelwaneni esinabo neChina nxa sesikhangela ukusebenza kwabo abakwenzayo nokuphatha kwabo abakwenzayo abantwana bakaZulu lapha kwalesi Zimbabwe. Ubudlelwane beZimbabwe leChina buncedisa nje uhulumende okhokhelwa nguMnangagwa ukuthi batshontshe imali njalo bathole ukubhenefitha befaka imali ezikhwameni.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcweti esebenza lenhlanganiso ye-Democratic Platform for Development umnumzana Stephen Chuma.
AmaChina bavuya ngobunengi isikhathi esiningi bagcwele indawo zonke ilizwe lonke. Kodwa kulabantu abasebenza izisebenzi zamaChina ezilapha eZimbabwe ezisebenza emakhampanini amaChina kakhulu emamayini ngoba amaChina amaningi ainveste kumamayini.
Umnumzana Bhekinkosi Sibanda owenhlanganiso ye-Community Solutions Zimbabwe uthi ukuzima ukuba leZimbabwe libe lobudlelwano obuqinilelo leChina esithi lifundiswa kuphela ukwephula amalungelo kaZulu.
Ngolimi lwesimanje singathina lokwenzisana Hina njengo mpagati sivili ukuthi singajiki sukuthi yiphi inzuzo esiyithola khona. Uzathola ukuthi iphoseka kakhulu ngoba emsebenzini yamaChina uzathola ukuthi abantu abasebenza khona ngabala mpahla yokusebenzisa efanele protective clothing yokugqoka. Abesifazi nabahle ukuzwa ngendaba yesivalo ezinsixtyo arastweni igcwele kumakhampani zamachina.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende yehlule kodwa iStudio 7 ixhumane lomsekeli wezanupf umnumzana Thethi Ncubela othi ele Zimbabwe lithola okuningi kwele China.
IZimbabwe ilobudlelwano obuhle kakhulu leChina njalo ubudlelwano beZimbabwe leChina busegcekeni ukuthi mutually beneficial. IZimbabwe ibenefita kakhulu kubudlelwano bayo leChina njalo leChina ibenefita kakhulu kubudlelwano bayo leZimbabwe and silobudlelwano obuhle kakhulu dating back to impi yenkululeko lapho iChina eyayisincedisa khona ukuthi sikhuphe uhulumende wengcindozelo uhulumende wecolonialism iRhodesia.
Amazwe aweAfrika aza kuthi gwaqa kule China emhlanganweni weAfrica China Forum. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso elawula nguhulumende weZimbabwe loweZambia ukubona okwenzakala edamu leCariba eZambezi River Authority yazise ukuthi isilinganiso samanzi asetshenziswa ukulungisa amagetsi kulelo idamu sehlile kakhulu safika phansi kwechumi ekhulwini 8.3% ngenxa yesomiso. Ngalesi sikhathi nyakenye idamu leli lali lamandla okulungisa amanzi ayisilinganiso amagetsi ayisilinganiso songamachumi amabili lasithupha ekhulwini 26%. Amanzi la asetshenziswa ngamazwe omabili ukulungisa amandla kagetsi. Inkampani elungisa amagetsi eZambia eZesco yethule umbiko othi ilakho ukuvala isitishi sayo samagetsi eseCariba mhlaka 14 kuye nalinyanga. Isitishi seCariba silungisa amagetsi ayisilinganiso singamachumi amabili ekhulwini i-20% yamagetsi wonke alungiswa elizweni. Ukuhlazela lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ya inkinga ukuthi nxa iCariba ingathi iyavalwa kancane khathesi iwanke ema-power station layo vele iyachula kuzahlupha ngoba i-industry abemigodi lalaba abalima ebusikeni ingqoloyi kuzabahlupha. Yikho kwakuqakathekele ukuthi iBulawayo ema station iHarare ema station le Munyathi zibe zi-on standby kwenzela ukuthi zincedise nxa eCariba kungaba le nkinga. Kathethi vele hayi also business laba kuzahlupha.
Ubuna kwezulu lonyaka kungaphathisa naku lolu dubu.
Ya uthi kafte kuhle ukuthi amanzi asetshenziswa iCariba iCariba dam avela ngali umhlubu lwami Angola DRC kalani lezulu elinangapha kodwa ngabe futhi bona kuzoba nezulu elingcono kusubject engcono batho nje sebekhuma nje ngeyindawo zakhona kodwa engibona nxa izulu izaba khona kodwa lili litshwane kuzafanele uhulumende lama organization azimele ababona kokulima bakhangelisa amadamu ethu balungise imidili yakhona ama water harvesting ngesikhiwa singathi water harvesting lokugcina amanzi wona la amalutshwana zakuna kuqakathekile. So kuqakathekile ukuthi khathesi sikhangelisa ukuthi amademiki akhona kala nhlabathi eningi imidili yakhona iqinile ukuze leli izulu elizakuna lingagcini selilahleka.
Sibone ngesikhathi esedluleyo uhulumende ekhuthaza njalo abemigodi abemba amatsha aligugu ukuthi labo balungise izitishi zabo zamagetsi njalo ekhuthaza abasebenza bezimele ukuthi baphathisane lohulumende. Libona sengathi lokho kungaba yinto engaphathisa ilizwe.
Into ikhona ukuthi imithele kumbe ama-licenses ama-independent power producers balawo alitshumi kula angu-10 kusiya ngaphambili ambalwa kodwa inkinga yokuthi imali abafanele bazibhadalise bazihlawulise iVESA nxa befaka ugetsi wabo ku-grid yeVESA ziba njengohulumende ziyakontrolwa. Yikho abaningi bakhona bathi hhayi ababoni ukuthi nxa bangathi baqale imicimbicimbi yabo yokulungisa ama-getsi ngamanzi kumbe ngelanga imali abayinikwa iVESA ingaba imali engabangethi yikho ukuze babe sustainable bafanele bayekele banike imvumo yokucharge ama rate ama tariffs imali ekemfike novulekile open market charging okwakhathesi kawusize kunede lude ngoba sinyaze banike ama IPP ama license alitshumi balikhulu nxa ama tariffs yekhona econtrolwa nguhulumende ombengisa akusize kunede lude.
Mnumzana Rijes Ngwenya ingcwethe ecubungulezo umnotho njalo ekhokela inhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions komaliso ube secingweni le-Studio 7. AbeZimbabwe abahlala eBhilithane bakhuza umhlola phezu kokubulawa kwesifazana ovela ePlumtree unkosazana Zanele Sivanda obikwa egwazwe ngowesilisa obethandana layo umnumzana Tanaka Zivanayi owemashingo. Ababili laba bebehlala edolobheni leGloucester ekhonale eBhilithane. Umufi ubele minyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasitshiyangalombili 28. Umsolwa yena omiswe enkantolo ngeviki edluleyo ubele minyaka engamachumi amabili lambili 32. Izihlobo labangane bomufi baphakathi kokudinga imali yokuthwala isidumbu ukuze siyebekwa ekhaya. Untungamli Nkomo owe-Studio 7 uxoxele omunye wabaphatheke kulokhu umnumzana Difa Dube.
Untombazana lo ngumntwana ovela esigabeni sakombimba esigabeni khona kanye esesibutsana ngaphansi kwenduna umbimba emzini wakomakholo okungumdeni abantu esiyakheleneyo njalo esihleli ndawonye khona lePlumtree. Kwasethusa kakhulu lokuba uNkomo umntwana wayesanda kufika lapha eNgilandi la ezozama ukuthi azamele abantwana njengomuntu ubekade esasengumuntu omutsha ube labantwana bakababili umntwana omunye ole 2 years omunye ole 9 years.
Isidumbu likhangelele ukuthi sithwalwe nini sisiya ekhaya.
Kusasenzima kithi ama-funds ukuthi singenza njani ukuze ukuthi senelise ukuthi siphakamise isidumbu lesi sihambise ekhaya. Ngoba imali nxa sikhangela imali mhlawumbe ezingafunakala ukuthi isidumbu sisuke lapha sikhanjiswe ekhaya siyabe sikhuluma ngemali esuka lapha kubo 11,000 zisiya ku 12,000 pound. Okuyimali eningi kakhulu nxa sesiqathanisa nakuma-rands kuya kuyimali edlula 200,000 rands. So imali esiyidinga naleyo sizazama ukuthi sicele banganeni ngoba umntwana obesanda kufika ubengakajoyini akukabi nalutho obekade selijoyinile kula society kade ijoyinile okuyinto eyenza ukuthi sikhale kakhulu ukuzulwa kithi wonke ukuthi abantu bakithi abasondele bazame ukuthi bazosincedisa sibone ukuthi senelise ukuthi umntwana simthathe simbuyisele ekhaya ngoba njengoba ethiye elabantwana nje kungaba nzima kakhulu ukuthi nxa engabekwa ngapha kuleli lizwe nxa kungathiwa mhlawumbe imali asatholakali egcine sebekwe ngapha kungabe nzima kakhulu ngoba abantwana nabo bayabe bemdinga ukuthi babone ukuthi umama wethu ulele lapha.
Kukhona yini ongakuxwayisa abantwana beZimbabwe ikakhulu abahlala kwamanye amazwe ukuze kwenqatshelwe izehlakalo ezinje?
Engingakutsho babuNkomo ukuthi angixwayise kakhulu ebantwaneni bakithi noma ngabesilisa noma ngabesifazana ukuthi nxa kungabe kukhona ama disagreements phakathi kwabantu bobabili abazame ukuthi bathole abantu abadala abakhona lapha ukuthi bazame ukuthi babalamule noma bazame ukuthi babaxazulele inhlupho zabo ezila ababekhangelane nazo ngoba esikhathini esiningi abantu nxa bezama ukuthi bazixazulule inhlupho zabo bebodwa akuvamanga ukuthi babe lesixazululo masinya kodwa ke bengathola omunye umuntu ongafika abe imediator phakathi kwabo ayenelise ukuthi abaxazulule kuba lula ukuthi into yabo ibe nesombululo. Okokugcina engingakutsho wabomkomo ukuthi besicela kakhulu ukuthi abantu bakithi abasizwele ngale problem esikhangelane layo. Besicela ukuthi ababesenelisa bengaxhumana lami laphana kunombolo zami zocingo ezithi +44 78 656 7 9977. Mpinde njalo inombolo zami 0044 78 656 7 9977. Nxa bekhona abafisa ukuthola ukuthi mhlawumbe kusahamba njani la yonke imininingwane lokuthi abafisa ukulekelela ukuthi bengancedisa njani noma bafuna ukuthi badonate njalo sivulele GoFundMe.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane ubexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekhona ngale eBhilithane. Abahlali beChinoyi abalichumi lane bakhululiwe namuhla entolongweni ngemali yesibambiso yebail ngemva kokuvalelwa okwenyanga. Babotshwe ngenyanga kaNhlangula besethweswa icala lokuphatheka emhlanganweni ngenjongo yokubangela udlakela. Lokhu kuvezwe ngamagqwetha abameleyo omanyano weZimbabwe Lawyers for Human Rights, wona athi phakathi kwabakhululiweyo kulomnumzana Roland Houghton, owayelilunga ledale lephalamende emele iCariba oleminyaka yokuzalwa ngamachumi ayisikhombisa lasitshiyagalolunye 79. Lokhu kwenzakala amalunga ebandla le-CCC awabotshwa kulungiselelwa umhlangano we-SADC labalela ilungelo loluntu belokhu bevalelwe emajele ehlukeneyo, njalo amagqwetha abamelayo esithi abakatholi imvume yokukhululwa ngemali yesibambiso e-bail. Kusenjalo amapholisa athi kusobala ukuthi umnumzana Happy Mochitsiva owebandla le-CCC usebalekile kulandela icala aletheswayo elokudlengula untombazana oleminyaka elichumi lasithupha 16 oyisihlobo nonkosikazi wakhe. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshela iStudio 7 ukuthi sebedinge umnumzana Chitsiva yena omela iGlenview edale lephalamende endaweni ezimbala lapho ayake ahlale khona kodwa abamfumani. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zelizweni le-Indonesia zidinga osakhulayo leminyaka elichumi lane 14 oyisizalwane seFrance onyamalale kumalanga ayisithiyangalombili edluleyo ngemva kokukhwela intaba ye-Mount Batukaru engeyinye yezimbili ezinkulu kulesi sihlenge osakhulayo lo wayekukhefu lelomdeni wakhe, kubika abezindaba abe-AFP. Inhlanganiso ebona ukuqhutshwa kokhetho eTunisia namuhla ivumele umongameli Kais Saied waleli lizwe ukuthi ancintise kukhetho oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo olokudinga umongameli endawonye lomnumzana Zohair Mokgatjhao lomnumzana Ayakhi Zamel, kodwa abasebenza lomnumzana Zamel bathi amapholisa ambophile namuhla esithi uqilibezele lapho eveza ukuthi yiziphi iziphathamandla ezibalulekileyo ezimsekelayo ukuthi ancintise kulolu khetho. Kwezempilakahle, uhulumende weZimbabwe emanyene lenhlanganiso yamazwe omhlaba ezempilakahle World Health Organization uthi umkhuhlane woqhuqho owemalaria ulokhu uludubo kuleli, ngakho kufanele abantu bahlale beqaphele bezivikela kuwo, kubika uAnastasia Ndlovu.
Umkhuhlane wemalaria ubikwa uyiwo ohamba phambili elizweni, njalo ulakho ukuhlasela abantu abedlula izigidi ezinhlanu i-5 million, futhi uyiwo oba labantu abangamachumi amane ekhulwini 40% abafinyelela ezibhedlela besiya kwelatshwa. Lokhu kuvezwe ngabe World Health Organization besebenzelana lohulumende weZimbabwe osekubangele ukuba abezempilakahle bakhuthaze uzulu ukuba ahlale ezivikele kulo umkhuhlane. Ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Mandla Mvundla ongu-epidemiology and disease control officer kobulawayo kugatsha lukahulumende lwezempilakahle uchaza kabanzi ngomkhuhlane woqhuqho imalaria.
Umkhuhlane obangelwa lijemus elomhlobo weparasite. So ijemus leli eliyiparasite lise kuma mosquitoes. Ama mosquitoes awumhlobo thile, female anopheles mosquitoes, eziyabe zilomkhuhlane lowo. Imosquito leyi iyahamba iyeluma umuntu ibisifaka gcikwane leliyana iparasite emuntwini kumbe egazini lomuntu.
Udokotela Vundla uchasisa izibonelo zemalaria.
Ama-signs lama-symptoms esanisa ukuthi siwathole i-temperature, i-fever kumbe uqhuqho, i-headache then ukudinwa kakhulu, then kwesinye isikhathi uyenelisa ukuthi ube lama-fit because of malaria, kwesinye isikhathi uyenelisa ukuthi umthambiso wakho ube very dark, kwesinye isikhathi amehlo akho ayenelisa ukuthi abe yellow, then kwesinye isikhathi kuyehle ukuthi uphefumule kuhle, kwesinye isikhathi just ukuphunguba wiki umuntu simbone esecambalele laphana sidingisele ukuthi kuhambe njani.
Uqhubeke wathi umkhuhlane we-malaria ulakho ukuthatha umphefumulo womuntu kodwa uyelapheka njalo uyavikeleka. Udokotela Mvundla usekhuthaze abantu ukuthi bezivikele bengakayi endaweni ezilomkhuhlane we-malaria umnyaka wonke.
Ungaphuzelwa ukuthi welatshwe, kuba yingozi kakhulu. Ungabona vele umuntu esefika sokuthi usefitha kumbe sengumuntu ongasayenelisi ukuthi akhulume, umkhuhlane lo uyabe usu-complicated, usudamaja ama-organs phakathi, uyadamaja isibindi, udamaja ama-kidneys, even i-brain. Yikho sithola ukuthi umkhuhlane lo uba yingozi nxa uvery severe lanxa kuyukuthi uphuzelwe ukuthi welatshwe.
Kamuzi seJambesi ewanje unkosikazi Fikile Mudimba ubonga uhlelo lukahulumende lokuba limukisa ngemalaria isikhathi sonke kanye lokubapha amambule eminyane.
Umango wakithi uleminyane ebangela imalaria, ngakho isikhathi esiningi uhulumende uyancedisa ekuvikeleni ukubamba imalaria ngenhlelo ezehlukeneyo. Kunsuku ezedlule bebehamba befeza umuthi obulala iminyane ngoba thina isihlupha umnyaka uze uqale uze uyephela.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Febinkiwane othenga ethengisa inhlazi eBinga ubika ukuba uhlala ezivikele ukubamba imalaria. Imalaria yelatshwa ngamaphilisi abalisa iatamezin, ichloroquine, leprimaquine, wodwa emhlabeni jikelele sekusiba lodubo lokuthi amaphilisi la awasasebenzi kuhle osekudale ukuba abe-WHO balimukise uzulu ngokusebenzisa kuhle imithi yokuvikela imalaria lokuphuma lolwazi olutsha lokwelapha lomkhuhlane. EZimbabwe imalaria ibikwa ihlasela kakhulu emathebeleland north, emashonaland central, emashonaland east nemashingo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi imalaria ihlupha sonke isikhathi kodwa ngesikhathi sezulu yikho lapho ehlupha khona kakhulu kusukela ngenyanga kaLwezi kusiya kwekaNkwenkwezi. Odokotela bathi umuntu engaphuzelwa ukwelatshwa imalaria ulakho ukulahlekelwa ngumphefumulo ngoba icina ibulala izitho zomzimba ezivalisa izinso, isibindi, ingqondo njalo uyabe esesehluleka lokukhuluma eseqhatsha. Sebekhuthaze uzulu ukuba azivikele andubane aye kuzigaba zelizwe ezihamba phambili ngokuhlaselwa yimalaria. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
UZulu eMelika namhlanje unanza usuku lwezisebenzi olwe Labor Day. Usuku lolu olunanzwa minyaka yonke ngomvulo wakuqala kampandula lwasungulwa ngenhloso yokuthakazelela impumelelo elethwa izisebenzi eMelika. Umkhankaso kaMnumzana Donald Trump lokankosikazi Kamala Harris eyokhetho lokudinga umongameli weMelika ikhangelele ukuhlangana labakhokheli benhlanganiso ezimela izisebenzi ngesikhathi kunanzwa lolu suku. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala khona lapha eMelika, umnumzana Washington Jamela.
I-Labor Day lusuku oluqakathekile kakhulu kuleli lizwe kusukela kudala, noma nje mhlawumbe abancane bengasaluqakathekisi ngendlela eyiyo, kodwa i-Labor Day iholide enkulu kakhulu kuleli lizwe.
Sikhangela imbali yalo luvela ngaphi?
Imbali yalo ivela lusuke kudala, lufana lalolo esinalo olukwamanye amazwe oluka May 1. So lapha eMelika balo usuku lwaSeptember 1st luyi Labor Day yabo ngapha imanje uqala ka September isuka kuma union apho nokudala lapha bezama ukuthi banikeze abasebenzi usuku lokuphumula. So lolu suku oluqakathekile ngaleso sikhathi bekusetshenziswa kakhulu phela emasekthari ukhumbule Ncube. So ukuthi uthole usuku lokuphumula bekuyinto eqakathekileyo kakhulu.
Sibona amacele wonke omabili ama-Democrats lama-Republicans namhlanje ezama ukukhankasa kuma-union. Aqakatheke kanganani ama-union kukhetho lukamongameli?
Ama-unions aqakathekile kakhulu kupolitiki yase-Melika, ikakhulu kwibandla le-Democratic Party. I-Democratic Party inobu-union obuthile, inokuqakathekisa abasebenzi ngathi ngendlela le-collective bargaining. Eyinto engani inokubalekelwa ngama-Republicans ngoba beyifanisa ikakhulu ne-socialism phakathi. Ngesikhathi sokhetho bonke bagijima bagcwala indawo yonke bezama ukuthola ama-endorsements avela kuma-unions nabakhokheli babo le-support ngoba eminyakeni edlule noma nje kungani akusafani nakudala, eminyakeni edlule bekuthi ungathola i-endorsement evela kwi-union bonke abangamalunga aleyo union bavele bakuvotele.
Mnumzana Washington Jamela isizalwane seleZimbabwe esesihlala eMelika ubesecingweni le-Studio 7 eseChicago khonapha eMelika. Okwamanje sengilichiye ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo esilithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7 sebenyelela sidilisa amazenge kwizo ingozi zomgwaqo eziyehla kakhulu ku-N1 kwabaya e-South Africa. Kuhlungu kakhulu ebantwini bakithi lokhu kwenzakalayo. Sithi imdeni yawo ithuthuzeke balale ngoxolo. Nabonga uMasenga lapho kobulawa iphumula emadonkisi.
Salubonani balandeli bakwa-Studio 7 lonke, siyalibingelela lonke nje lapho elikhona ngezindawo okhulumayo ngoDube olebuzwana. Hhayi thina lokhu kwenzakala eZimbabwe hhayi sokubuhlungu kakhulu ngoba abantu sigcwele emazweni lapha kathesi abantu bakhala eGoli kuyabotshwana but kwakuthiwa abantu bahanjiselwa amapasipoti adura. Abantu babuthwa eZimbabwe akunamsebenzi, sesigcwele emazweni. Awu bakithi, awu siyalicela babusi bethu, ake lizame ukuthi lulungise. Lungisanini sibili izinto zilunge, uma kusehlula hhayi kusina kudedelwana. Uma intisi sehlula sibili uyazama ukuthi ubize abanye bekuncedisa, akhona ukuthi ugcine vele usuyisikhokho. Hhayi hhayi ngoba ukuba isikhokho vele akuncedi into zingahambi. Abantwana sebesicela iganga lonke, sesisebenza amadonki abantu eBotswana, sisebenza izinja zabantu eBotswana, sisebenza konke lapha sesibhubhula la masimu abantu. Singabantu abafundileyo sinje, hhayi thina njengabakoDube vela sokufuni lokhu ma.
Imthokazi omuhle ngabeli njani basakazi bamabahle. Ake sizwe lapha lo mbiko owayezana ukuthi bawubeka kanjani umbiko othi bantu abana-60 years kumele bathathe umhlalaphansi kwizisebenzi zikahulumeni especially emaphoyiseni nakumasosha laphana. So ukwenza kanjani lokhu uhulumeni ukuthi la bantu bathathe umhlalaphansi mayesebena-60? Kanti-ke kwayena uhulumeni lo ebhentshini lakhe abantu laba amakhehla nezalukazi nje wabe engawuthathi bona umhlalaphansi.
Lawo bekungamazwi enu linabala nombolo ezithi +12024650318. Lingasebenzisa yona leyo nombolo +12024650318 nxa lifuna ukuthunyezela inhlelo zethu nsuku zonke. Lelandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esicubungula udaba lokubotshwa kwamalunga ebandla le-CCC labalwela ilungelo loluntu. Ubona abathi kwenziwa mahlayana besithi bancitshwa imvumo yokukhulula ngemali yesibambiso e-bail ngabomo. Sikhangele ebezikhokhela umongameli Mnangagwa okhangelele ukuphatheka emhlanganweni we-China Africa Forum kuyona le iviki. Wakatesi, umuli ya Zimbabwe, sulikiva lapa uteleletu, olifalelisayo, ngutabo kanguwe, nisiti lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.